Siyalambulela ku-Studio 7 ngesonto mhlaka 8 kuNkwenkwezi 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise-Washington DC. Walambulela emoyini ngenjabulo enkulu ngisithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Ingcwethi kwezomnotho welizwe ziqhubekela phambili ngokucobungula uhlelo lwemali yama-bond notes. Uhulumende athi uzalusungula.
Njengoba sithi uprofesa Ncube ngesikhathi sokwenza isifundo elezi 2009 wathi ukuthi ilizwe lelikhule kumele lisebenzise amarandi. Uma kunje sebekubonile but abafuni ukuthi bethe isaphambane sebebuya becacile bakumele ithagethi ukuthi lisebenzise amarandi kuleli.
Owaye isiphathamandla sebandla lezanu PF esilobela umnumzana Maqhawe Moyo uthi usechile ibandla lezanu PF njalo usebuyela kubandla le MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai.
Akanibone isimo ethi kubandla lezanu PF bayaxotsha abantu obantu sebexotshiwe ozama ukukhuluma ngokuthi isimo somnotho asimanga kuhle uyaxotshwa. Ngasengibone ukuthi no, sase sibuyeleni siyesebenza kwindawonye labo bakuTsvangirai njengokuqalisa leli bandla le-MDC.
Isiphathamandla sebandla lezanu PF eCholocho umnumzana Believe Gawule uthi ibandla lakhe selisungule ezinye njalo inhlelo ezimqoka zentuthuko. Selokhu omela iCholocho North edalele parliamente usikhwica mfundo Jonathan Moyo wanqoba kukhetho ngomnyaka odluleyo. Njengenjayelo sizalithulela eziphathelane labatsha silontungameli inkomo weStudio 7. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ingcwethi kwezomnotho welizwe ziqhubekela phambili ngokucubungula uhlelo lwemali yama-bond notes. Uhulumende athi uzalusungula ngendlela yokuqeda uhlupho olubhahileyo elizweni olokusilela kwemali. Abanye bathi uhlelo lolu luqondile, kodwa abanye bathi luzabuyisela ilizwe kusikhathi esaba lukhuni kakhulu kusetshenziswa imali yama-Zim dollars, yona eyawa amandla. Ukuhlaziya lolu daba siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lomnumzana Bulisani Ncube, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe endawonye losomabhizimusi umnumzana Albert Mhlanga oyisiphathamandla sebandla le-People First. Umnumzana Ncube usungula lingxoxo.
Kuyindlela yokuzama ukuthi abuyisele irandi eZimbabwe, kube irandi kalisekho eZimbabwe. Lalo randi leyo liphume ngenxa yokuthi ngesikhiwa in economics they say it ukuthi arbitrage. We are an economy of arbitrage. That's our major challenge. Ungabuyela ukuthi ukubulele irand, ukukhipha irand kwi-economy, yikuthi ukuthi ungahamba esitolo uthole irate ebhaliweyo laphana ukuthi nxa uthenga ngerand bakuretha njani to the US dollar. Ingavumelani le rate yerand kwi-international market, ibe phezulu. Okusho ukuthi abantu bethu bevele sebetshontshela ama-customer abo. Ama-customer athi, nxa ngitshontshelwa, ngcono ngigcine irand lami, ngisebenzise idola labo leli abalifunayo, ngoba bayantshontshela labo. Yikho okwakhoza ukuthi irand liphume. Yena i-idea yakhe yokuthi kasisuke nini sisebenzise irand. Yikho kubona one. Kasivume nini ukuthi amazwe angomakhelwane njengeZambia, Indiana, i-currency abayisebenzisayo to trade within Zambia ikwatsha. Kodwa nxa sebesiyathenga e-South Africa kabathengi ngamakwatsha. Asebethenga e-America sebethenga ngapi, sebethenga eBotswana ngapha abathengi ngamakwatsha. Kasivumelanini ukuthi i-bond not izabisebenza ezimbabwe kuphela, but nxa siyathenga e-South Africa siyasebenzisa amarandi. Uphake futhi kwacaca wathi emagudzi amaningi avela e-South Africa, therefore is encouraging ama-businesses to charge their prices based on the rand. Yikho kushiloyo umanguja. Mina isitatimenti samanguja ngisivalile, ngafaka umqondo wami, ngathiya i-reactions zabantu njengabantu beZimbabwe ukuthi we react impulsively without applying our mind on issues. Ngase ngisithi mina, hayi abadala babeqinisile ukuthi imidlwane yenja ingazizalwe ngalanga linye kodwa kayithungululi ngelanga elifana nayo. Njengoba ngisho ukuthi uprofesa Ncube ngesikhathi sokwenza isifundo elezi 2009 wathi ukuthi ilizwe lelikhule kumele lisebenzise amarandi. Uma kunje sebekubonile but abafuni ukuthi bethe isaphambanisa sebebuya becacile bakumele ithagethi ukuthi lisebenzise amarandi kuleli.
Yena ucacile umnumzana Mangudya ukuthi ngempela yikho akufunayo kwerandi.
Mina, do not come about it, but by inference you can tell ukuthi that's where the direction is going.
Ngakungayisikho akucabangayo ke.
Ngilazi isizathu sokuthi ngithi okucabangayo ngoba ngithe kuwe okuqala uthe i-maximum withdrawal ye-cash per day i-R20,000. I-R20,000 iningi kakhulu nxa usebenzisa i-rate of i-international rate of exchange i-rand to the dollar ukule R1,000, almost 1,400 or so. It tells you ukuthi uthi wena as long as uthatha imali iphuma e-banking system ingamarandi nganankinga kule nkinga nxa iphuma ingamadola athi kuceda lapha athi uya-encourage ama-businesses ukuthi bavalwe ama-goods and services awo ngamarandi ngoba vele i-spending zithengwa e-South Africa abadala bathole ndlela ozuyile.
Ingqobe isikuye mnumzana Mhlanga, abantu kungani bengathembi khonokho kwenziwa beqale beme bebone ukuthi kuzaqhubeka njani?
Okokuqala ngizakhangela njengoba uNcube i-economist echo nje uba uNcube kananzelela ukuthi imali yamazwe wonke itholakala nge-export. Akumelanga imali ibe yimali okuthiwa uyayigelela emthineni uyenze, kufanele i-trade nje izenzele imali yayo nge-export. And unanzelela ukuthi i-economy ayisozilunge noma sifisa noma kuthiwo ngubani noma oyingcitshi ukuthi nxa wena unga-export uzathola imali ngale ndlela ngale ndlela. Ama-investors wonke apheleleyo umhlaba wonke abekhangele ukuthi lizwe lapho ama-investor khona liyazezenta imali yabo, hathi lokhu ukuthi kuthiwa imali iyayenziwa esekuthar, imali iyasikhuleta njengobana ubona ukuze kwabanje i-circulation ibe phansi kakhulu ukuthi kuze kwabale i-effect ukuthi sokusiya ku-ordinary person ongasula businessman. Ngezinye iy'ndlela sithi hhayi bayihlulekile sibili ukuthi akusamelanga ukuthi nje benze nje amacebo into abangayenza nje ikuthiya nje bathiyele abanye.
Lo umnumzana Albert Mhlanga ongusomabhizimusi njalo eyisiphathamandla sebandla le-People First obexoxa endawonye lo mnumzana Bulisani Ncube, ingcwethi ecobongula ezomnotho welizwe. Sikhulume labo ecingweni bekobulawayo. Owayeyisiphathamandla sebandla lezanu PF esilobela umnumzana Maqhawe Moyo uthi usetshile ibandla elibusayo njalo usebuyela kubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai ngoba usenanzelele ukuthi ibandla elibusayo alisebenzi gadalala ukuthuthukisa umnotho welizwe. Umnumzana Moyo owaye ngukhansila wesebenzani ward 20 esilobela ekubandla le-MDCT usichasisela okuningi ngenyathelo alithetheyo.
Kwenzakala kubandla kwe-ZANU PF uzathola ukuthi indlu iyatsha, angeke ngibeke ngisale ngisendlini etshayo. Okunye kusuka kwenzakale ukuthi zisuka zibe sezihlabana esibayeni kanti ziphinde zikhothane. Ngaleso sikhathi ngikhuluma la mazwi, kwakulabantu ababesesabela izikhundla zabo ebandleni le-MDC ukuthi lo mfana sezazithathela izikhundla ngendlela engangisebenza ngayo esigabeni sesilobela nabowadi yakwesimanje. Kulapho kwabangela khona ukuthi abantu laba bangisebenze bangitshaya i-2 feet ngize ngiwe ngejeni ibandla le-ZANU PF.
Izizathu eziyizo ezimqoka ezikwenza uchiye ibandla le-ZANU PF yiziphi?
Phakathi bonke isimo esikubandla le-ZANU PF bayaxotsha abantu, obani bani sebexotshiwe, ozama ukukhuluma ngokuthi isimo somnotho asimanga kuhle uyaxotshwa. Ngase ngibone ukuthi no, sase sibuyeleni siye sisebenza sindawonye labo babuTsvangirai njengokuqalisa leli bandla le-MDC. Sase ngibuyeni abantu beZimbabwe since 1980 bedubeka befuna umbuso okhululekileyo. So ngise kungcono ngibuyele siyelwisa lokhu kusebenza. Imali ayikho, umkhono umuthile abantu bayasebenza zayo endaweni ezinjengejena manje esesilobela abantu sebele inyanga eziphosa zifika ithumi besebenza bengaholi. Kuyisimo esingamanga kuhle elizweni leZimbabwe. So thina njenge bandla le-MDC sizama ukuthi lokho sikulungisise, abantu basebenze bahole imali ngokusemthethweni.
Uzabe ufuna ukuthi uncintise njengokhansila kukhetho oluzayo yini, njalo bona bakwamukela njani abanye ba?
Mina okwakhathesi angeke ngitsho ukuthi ngizancintisa, kodwa uzulu wakwesimana ngezifiso zakhe nangokufuna kwabo nangokungifonela bengidinga ngoba ngike ngasuka ngayo i-South Africa bethi buya ebandleni le-MDC uzosebenza ngoba lokhu usukileyo izinto azihambi kuhle. Ngipha amandla abantu bakwesimana ukuthi bazaba yibo abazakutsho ukuthi lo mfana sifuna ancintise yena ekhethweni lobukhansela kumba ngentise ukumela edangele eParliamente labana futhi njalo abebe yibo abasichaya iTopic ukuze sibe sejoining ibandla lezano PF bakathi leke benyathela imiduli bezama ukupha izizathu ezingenamsebenzi njalo yena ngokwakhe ubaba uMthandazi uyakwazi ukuthi kulo jaha okuthiwa ngumaqhawe moyo osesilobela ngoba mna ngene ngo-2006 ukuba ngukhansila lapha esilobela ngile minyaka engu-18 years so yina ngangisimanga ngaleso sikhathi ukuthi umuntu ongaka ingena kuba ngukhansila ngalesiyana sikhathi kwakuyinto enzima so la uyakwazi ukuthi umuntu onjalo kulo muntu onjalo esilobela osethile wanda lezanu pf waphenduka ebandleni lakhe elamkhulisa wazefika kuleso stage
lo umnumzana maqhawe moyo owayeyisiphathamandla sebandla lezanu pf njalo osebuyele kubandla le-MDCT sikhulume laye esesebenzani ward esilobela. Isiphathamandla sebandla lezanu PF eTsholotsho umnumzana Believe Gawule uthi ibandla lakhe selisungule ezinye njalo inhlelo ezimqoka ezithuthukisa lesi sigaba selokhu omela iTsholotsho North edalele eParliamente. Usikhwica mfundo Jonathan Moyo wanqoba kukhetho lokudinga ozamela lesi sigaba eParliamente ngomnyaka odluleyo. Umnumzana Gawule wayekhankasela umnumzana Moyo kukhetho uthi inhlelo ezikhokhelayo ngeziphathelane lamanzi.
Ngikhuluma ngize nje umsebenzi lo uyaqhubekela phambili ukuze kugcwaliseke konke khonoko okwakucelwe ngabantu. Imigodi yayigejiwe eminye amanzi sahlwela endaweni zaboPhondo, endaweni zaboBhayani. Uhlelo luyaqhubeka sendaweni zabokuqayilise esigabeni khona ngayo buyasetshenzwa kubiwanga ngoba kathesi ngikhuluma nje nginje u-MP sesisungulelwe uhlelo lokulungisa imigwaqo ngeke umgwaqo lo osuka eTsholotsho sendawo siya ePumla Mission uzadlula siya siya ePhelandaba ngakukhambe kuhle umgwaqo lo uzafakwa nekhara ngakuthi konke kuhambe kuhlili iy'ndleko zonke zingazanga zibe ngaphezu kwamanzi lokuvala umgwaqo lo kusuka koBulawayo eTsholotsho uzovakwa izigamba zawo siyakuthi ileyo i-short term plan ekhona i-long term yukuthi uvulwe umgwaqo lwebanzi lokhu uzathatha isikhathi ke lokho kodwa umgwaqo lwansi uqalisiwe lawo ukuhamba ukusetshenzwa ngokunjalo.
Abantu bayimukela njani le intuthuko ebakhona khona ngapha esigabeni seTsholotsho njalo zingabe zikhona ezinye inhlelo?
Leqiniso thandekile elibuhlungu yukuthi sikhuluma ngeqiniso ukuthi izinto zilukhuni lapha elizweni lakithi. Imali kayikho, kuyingcosana ukuthi izinhlelo ezinjengalezi ziqhutshwe esigabeni. Ngokunjalo imali zakhona zingekho, kodwa lokho osekwenziwe abantu bayakuthakazelela. Okuliqiniso ukuthi abantu bayathakazelela ukuthi ngesikhathi izinto ziyomile kangaka, ikwela mali elizweni, kodwa inhlelo ezinye zentuthuko elinye ukulungisa imigwaqo zisenziwa. Kodwa okuliqiniso njalo yukuthi abantu balambile, abantu abalakudla. Abantu baphakathi kwendlala eyiyo yokuthi kade singasikhangela sikhangele ukuthi mhlawumbe okuningi kwakhona okumele kwenziwe yikuthi kukhangelelwe ukuthi abantu bakhutshulwe esikhathini esinzima esendlala esibuyayo.
Lo umnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla lezanu PF eTsholotsho ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhonale eTsholotsho. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America ise Washington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930, 6065 la ku 15460 kHz. Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voandebele.com. Ngesilichiye kancinyane ezandleni zikaNtungameli Nkomo eStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yekudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama ngoNtungameli Nkomo. Namhla ngixoxa lomunye wabakuhlelo lweMandela Washington Fellowship abaza ngapha eMelika ngenyanga ezayo. Ngilobutho lezwenyathi onhlanganiso ekhuthaza ukulondolozwa kwamasiko esintu iAmagugu International Heritage Center. Ngiyakwamukela kuhlelo butho.
Ngiyabonga Nkomo, sakubona mthokazi.
Uthe usamukela incwadi ikwazisa ukubana uphumelele ukungena kulolu hlelo, uzwe njani?
Ngimanzi baba Nkomo, ngimanzi ngikhona lapho, ngijabule kakhulu ngizizwa ngilentsho wonke ngizizwa ngikhuthazekile kakhulu ukuthi ngiqhubeke ngomsebenzi lo engiwenzayo ngoba kukhanya kukhona sivile phandle lapha bakunanzelela ukuthi hayi lokho esikwenzayo kuyadinga ukukhuthazwa ngakho ngizizwa hayi into eqhakathekileyo kakhulu ukuthi lami nginelisile ukuthi ngibe ngomunye walabo ontanga ngomnyaka ka-2016 eZimbabwe abazwa kuyafinyelela elizweni leMelika besiyafundiswa ngezinto ezitshiyeneyo.
Yiziphi izifundo ozilandayo njalo uzaba ukuliphi ikolishi?
Ikolishi engiliphiweyo kuthiwa yiVagner College lisedolobheni leNew York kule island khonapho eNew York lapho ikholeji leyo yakhelwe khona. Siyabe sikhangele kakhulu thina ezemidlalo namasiko i-art and culture. Kuningi esiza kufunda ngeviki eziyisithupha esiyabe sikhona le eNew York. Okunye kwangikhona kugoqela nje ukufundela i-communication ukuthi kathi ngamuntu ongumntanga ekhokhela abantu ekhuluma njalo labantu abathiyeneyo ezindaweni ezithiyeneyo kumele ayiphathe njani inkulumo yakhe. Ngingumntanga ngisakhula ngiyinkokheli emadojeni lapho i-Amagugu International Heritage Center etholakala khona kanti umuntu uvele kufuze akhokhele njani abantu uwenze ukuthi kube lenhlonipha lengqubekela phambili. Sizafundiswa njalo ukuthi kathi ngamuntu manager ekhokhela inhlanganiso engenzani ukwenzela ukuthi athole imali yokusekela imisebenzi enziwayo ngoba tyananzela ukuthi ye singakwenza konke esikwenzayo kodwa nxa imali yokusekela lowo msebenzi ingekho ngiyeka kufezeka. So iindlela zokuyidinga leyo mali nezinye zendlela ezizabe sizifundela. Funde njalo lokuthi kanti umuntu angadala njalo ubudlelwane labanye abantu nje abenza umsebenzi ofana naye i-networking. So kuningi ezabe sikufunda kodwa lokho sengikuqambile ngokunye kwangkhona.
Ukulondolozwa kwamasiko esintu khona kuqakatheke kanganani kuwe?
Wonke umuntu kulesiko azalelwa kulo. Ngakho kuqakathekile ukuthi ulazi lelo siko ngoba yilo eliveza ubuntu bakho. Umhlaba kulezi nsuku bawuthi usuyi-global village. Uyi-global village unjalo kule mihlobo yabantu etshiyeneyo abalenkolo ezitshiyeneyo. Kuqakathekile ukuthi yilo lalo azi olwakhe ukholo lamasiko akibo. Ngoba amasiko akithi yiwo asenza senelise ukuthi sizwisise ukuthi kade vele thina sicabanga njani njengabantu sidlelana njani njengabantu. Lezinye izinto ezenzakalayo ezimpilweni zethu esingeke sazichathisa but ezigcine emasikweni ethu. Ngakho loko angaze sithuthuke sisiya phambili isiko lakithi lona vele kalithinti yilo elichaza ubuntu bethu. Ngakho kuqakathekile ukuthi lilondolozwe.
Izethekeli ezifika amagugu zikwamukela njani elikwenzayo?
Isiko ngezinye zezinto ezihlanganisa abantu. Kukalutshwana ukuthi abantu abakholela isiko elithile balwe bebanga isiko labo but isiko lelo yilo elibabisa ndawonye elibapha amajabuzane lentukuntu lokuziqhenya ukuthi thina siyilaba abantu izinto zethu sizenza ngendlela le lale kuthi lalabo abangayisiko besiko lelo basuka babe lokuhawukela ukuthi hawu laba benza so izinto zabo kahle siyebona ukuthi benzani. Yikho nxa sisenza inhlelo eziningi uzabona umphakathi esukumela phezulu kungabantu abasuka endaweni ezijeniyeyo iZimbabwe yonke nakwamanye amazwe eMelika labo bake bafike ngoba bafuna ukubona ukuthi kathi abantu laba okuthiwa ngamaNdebele amakhalanga amaVenda isiko labo vele limi njalo ngoba sibukisa amasiko ajeniyeyo atholakala eZimbabwe. So ayike sikhuthaza sibili kakhulu ukuthi abantu sibona kithi bafisa ukulifunda.
Hayi siyabonga Butho, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo. Soqalisile phela ukubopha imtsaqana.
Hayi imtsaqana sesiyibopha vele sesikhangela lathi ukuthenga lezo mpahla ezingayangisiyo phela lathi ngingazigada indiza mthina ziziya khona le sikhangeleke lathi singabantu.
Hayi siyakubongela Butho labanye bakho.
Sibonge uNtungameli Nkomo e-Studio 7 obesethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo. Hayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakhohlwanga ukuthi Happy Mother's Day kini lonke balaleli kanye lezihlobo zami zonke ezigoqela obabakazi, odadewethu kanye lomama ongizalayo uNaboni. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga ngikho lapha eWashington DC. You
have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.